sonke leto sidlulileyo bekungini harasa 1 minute suwinile 1 minute iko case the other minute ovuka kuprofile so angibona ayukuthi i-election yiyo engaonkinto mina isizathu siyezasekhinibreki angizange ngiphume ebantwini angizange ngiphume ku-ground into engangibathembise zona zonke bengizi-achieva izinto ngingekhoeparliament nokusiba nzima khonokho nje ukuthi angike ngikwazi ukuba what is really happening eparliament and but in terms of ukuba labo abantu be-constituency ephumula bengisiba labo 24/7 kunike futhi isikhathi esihle kakhulu ukuthi nalapha dengingafinyeleli khona ngesikhathi ngiseharari kungenze ngingafinyeleli okay ngitholo ngesikhathi ngingakarikholwa ngiseharari so bekungisikhathi sokuthi ngibe nabantu 100% besisiba thincane kakhulu ngoba bengisiba labo ngabo-Friday i-Saturday or Sunday so kathesi bezekunika isikhathi esiningi ukuthi ngibe sebabi
kodwa kathesi nxa ukhankasa kuhamba njani bayakwamukela abantu
ye bayangamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube buhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhanyelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo kathesina kubi-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala kunewspaper ku-MP wabo se-reinstative i-following day hhayi sekubhlokhiwe so besekubabisele emuva in terms of futhi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye e-parliament izindobe ngikwane futhi okunye bebesiangulesa la ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye e-parliament bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye ngakho konokho abangithule khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade esebenzela ebantwini anzange ngumuntu iwe ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engithisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ekumentorship ngumuntu olekusini whatever abangabi sele ukubhekana nabo ngoba ngengabhekana nabo ngabantu engaso bantu abatsha ngabantu engengabhekana nabo kungabonani so angibe sali kangako akuna nto engiqhisayo ngabo khona ngizizwa ngijabulile ngoba umuntu vele ofakale ku-competition ekoba mina ngizibona njengomuntu onqobileyo futhi angu-only female against men of which mean kuyinto enkulu kakhulu kungumdabu omkhulu kakhulu ngizizwa ngisiba nesimbi kakhulu nxa kunjani ngoze ngikhangelesisa kumane ozakuphuma labo bafuna ukuthi bahambelaphana esikomuso
ubona ingani bangakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokhuyani ukuthi wesilisa engenza ngcono
hayi abantu sebekwazi abantu banazelela ukuthi umama ngunolesihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibesaba labo ama-MTs angobaba angeke basole bayenza ityabo bakakakhe sokuvutosolayo but mina ngikhe ngibona ngabona kule depu idepu ngikuba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuseni ebunangini izini ebantwaneni ama-youth bengama-youth ngiyazitshintsha ngibe ngumyouth ngingene labo but abaningi bekube kula khonakuyani u-MT abonakale maybe ezinhleni it was the rain ukuthi umbone u-MT emhleni but mina bengibonakala indawo zonke yebo bengingeke ngingene yonke indawo ngifale yonke ikuphumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo kube ngama-youth alewhatever yabo nami bengiseseizokuthi ngibe ngumyouth ngibee nabo ngidonse kanye kanye bakho abangani balokunzima khona nga-inspire nami njengomama ngibatshele ukuthi juction tool yikho ubona esimula kathesi ama-youth emaningi kakhulu through ukuthi ngesikhathi esiningi ngiba nabo omama ngesikhathi esiningi ngiba nabo bonke nje ngithi ama-stakeholders asephumula niba sondelelana lawo so yikho okungenza ngizizwe nje ngisiba nesibindi sokuthi abantu bale-confidence yami yebo abangeke babe yibo bonke angisonjilo ukuthi ngizitshele ukuthi bonke abantu bale-confidence yami bakhona abanye abalokudawuta but inengi labo they-believe in me ngoba ngihlala ngilabo angiphumanga even ngesikhathi sokunzima angange ngiphume kibo ngoba ayisiba ababengizi
Yebo kodwa kulohlupho lolu olokuthi abantu abanenge ababhalisela ukuvota kungaba ingxaki yini kumbe bona laba ababhalisa kudala bengenza umehluko.
I-challenge esinayo khathesi abantu abanengi ayi amaziyo amanengi bebekhangele sibaza abizithuba but ngendlela okwenzakale ngayo ngesikhathi se-COVID ukuthi ngelanga kule evunyelwa ukuthi ithathe amaelisuka kunzima kibo but banefisa sokuthi ngabe bahamba bayeresetha ngoba sikhangelele ukuthi mina ikakhulu ngikhangelele ukuthi one day abanye babo siyagoing to be dance babo ngoba bafuna ukuthi bathathe ugoteni bafuna ukuthi baphatheke sibili kakhulu ekukhankaseni kabo but ngendaba zokuthi abavoti kuyabaletha down ngendaba zokuthi abahamba kubaletha down
ye kahle kahle ongathi yikho kathe sokukhathaza abantu esigabeni lapho oncintisa khona iphumula kuyini okufuna ukulungiswa
enye engibona ngani kufanele ukulungiswa kakhulu ukuthi bafanele bafundi ukuthi ukuvota lilungelo lapho ngokunto yokuqala babekwazi ivota education ayingene igqile ebantwini abantu bazinikele kakhulu into abayenzeki emthini kukhansila obani bayazenzela bona yikho okuthi abantu abasenayo imisindo ezengane yevota education but siyabona kakhulu kuma-organization ngoba amaningi asephathela ukuthi abafundi njalo okulihlupho kakhulu yikho kuana abaningi abasebenzi bengasebenzi kanjalo abanazihlupha imisebenzi ukuthi balwebeselwa ilungelo la ukuthi bathole balokuthi bathole imisebenzi kuba difficult ngoba already bazikhangela ukuthi ngaze ngithi ngawuthola lo msebenzi ingabahlupha ngizavulanga i-akhawunti ngoba banengikole ngebhetshane mani ngole nebhenki akuna muntu oholele ezandleni kathela kunohlupho kakhulu ukuthi abaningi abanamsebenzi obaba abaningi jasikolo COVID-19 basibaba basiimisebenz amakhampani amangengavali bahlala obaba bengai okuba yi-challenge kakhulu esigabeni sesumula kuba yi-challenge kakhulu futhi ngoba igaba lesala isigaba esigaba sabantu abadala so abaningi bakhangelele ebantwaneni babo ngabesizi bengasebenzi kuba nzima kibo ukuthi bazizwe bethakathekela nje impilo esiyiphilayo siba inzima impilo esiyiphilayo no wena as u-MP ungazama ngazo zonke indlela but awungeke ukuthi usuthise wonke umuntu ngoba olawo oyabe ukuthola njalo kuluthi kodwa-ke bengalahli ithemba okusalayo one day thina njengabakhokheli babo we will push ukuthi izikhalazo zabo zizwakale ngoba bayakhalaza siyahambisa phezukuza zokuzwakale ukuthi abantu bakhalela ukuthi ma imisebenzi bazosebenzeli ngoba I think ukuthi uba ngu-MP sokufuze wena esayibe nguwe ofito obenzela lokhu ngoba kufanele abantu babe ne-spirit of yikho kuzenza kungabengathengwa ngumuntu umasosesaphinta ama-election ngoba umuntu uyabevele ezisebenzela akwanisisa kokuyathi
uthi uvela eHarare kathesi kungabe kungamalungiselelo okhetho yini belihlangene njengebandla
kuhlangene njengebandla ngoba anti abadala bathi na abantwana besiya emshashweni kuqala kuthayisasa bathi nomongameli wethu advocate Nelson Khanyisa esihlangene esikhetha lathi ukuthi sesiyaqala igeni kugeni yethu kunobunzima esizahlangana labo lobo nalobuyana so thathi besisiyafaka okuthiwa isikhonkwane sethu sesiqalisa ukukhankasa sesiqalisa ngoba thina njengebandla le-tricism sithi isivokothi sithole ebantwini ngoba sivelele ebantwini so sesibuyela ebantwini ngoba sifuna umkhokheli osuka ebantwini asifuna umkhokheli osuka ebantwini kodwa sifuna umkhokheli osuka ebantwini sesinikana amacebo okuthi ivoti siyithola ebantwini njengoba thasi yabantu iphathi entsha esanda kusungulwa amacebo ade sinikana ngokuthi sibuyela ebantwini nanxabe sikhethiwe sihlala ebantwini asihlali phezulu njengenyoni kodwa sihlala ebantwini abayisibo abasithethileyo ngoba ithemba labo liyasabe likithi so kufanele sihlale silabo abantu yikho okuzasenza ukuthi lakusasa kumase sikekela ivoti yethu ukuthole umongameli wethu sibuyele back to ebantwini amacebo ade icebo elikhulu lokuthi siyekhangela isisa kahle ukuthi abona labo abantu esithi ngama-stakeholders within our constituency asemukela njani njengoba babukela kibo basela ukuthi sela ukuthi siqedise amak kemek yonwa zase rikotiwe, ikela umutabe lati, tope tisa uye la kipotiye, seba chelutan, eskenjubide, nesili chayide itata, seba usegeno ye.
Yebo, okokuna, ungaba chiela lipi, ilizwi, abalandeli bakho.
Abalandeli bakho, ungaba chiela ilizwi, ukuthi, mina njengo, yo, mkoselu wabo, abalandeli chubide, ukuthi nyeba kalazela, eparlamenti, ibu yendalo, ndoba chiela ukuthi, kuhamba njani. Bela kanga lilaiteki chemba gini, na kundi nire nisapota, mwagebe nisapota la kuzu, hapa nite sumula, kumiaitela nkale kipoti yao. Ndeo uti nikreti nisemi ya nikreti se intele nisipate nisienda yisipo onge, ya bantile sumula mwaba. Hapa nite sumula, hivo hapa nitumile, hivo hapa nitumile.